soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 15 kumfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngaphi induku loxa kuxaku kungxabangxoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Abantu bakhotheke lula ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxothiweyo kumbe abayesisiweyo ukhabinet kaPresident Mgabe ngabakade bekusangothi ngakacangela ukuthi basupporta uVice President Mnangagwa. Ngabo nabonke bexothekile uVice President Mnangagwa ehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele.
Namhla kweziphathelane lemaphandleni sicubungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Okwakathesi ukuthi akulama affidavit abhaliswayo, ama proof of residence abhaliswayo, but so amareserve akunqono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusapho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngaphi induku loxakuxaku kungxabangxoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa obika wayithwaliswe amagabha avuzayo umongameli Robert Mugabe lomkakhe ngoba besithi ufuna ukuthatha umbuso. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Esiqale ngokumbuza ukuthi umhlangano omkhulu weCongress yaleli bandla ungaqhubekela phambili ekupheleni komnyaka njengalokhu abakuqoqayo kambe kozala nkomoni.
iCongress lenxa iphumelela ingenza ukuthi kube lobuzimo obukhulu kakhulu hlangothini labakade bepitcheka ngokuthi uVice President Mnangagwa acine ethatha isikhundla sikaPresident Mugabe. Mbone ngani balungiselela ukuthi baphinde abasenza unkosikazi Mjuru baze bamxotshe kuzani.
Abanye bebesithi umnumzana Mnangagwa kaxotsheki nje lula.
Mbone okuqakathekileyo naye ukuthi baya befuna ukuthi bamkhiphe esikhundleni sokuba uVice President. Abathi kaxotsheki lula balodubo olulodwa lokuthi ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxothiweyo kumbe abayehlisiweyo kucabinet kaPresident Mugabe ngakade bekusangothi ngakacatshangela ukuthi basupporta uVice President Mnangagwa. Ngabo nabonke bexothekile uVice President Mnangagwa engehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele njalo angakwenza kanjani. Njalo amabandla afanele ezanu PF alomkhokheli eyi-one osowakhokhela isikhathi eside akatshiwo njalo ukuthi lokhu akwenzakali. Ongaxothekile ula nguPresident Mugabe kuphela.
Kambe yona izanu PF ungabonakala idabuka phakathi.
Kunzima kakhulu ukuthi amabandla asebusile kumbe asahlale elamasapota awo kwesikhathi eside adabuke. Angakhanye ngani ayadabuka phakathi, kodwa udabuka kwakhona ngeke kuze kuphumelele ngoba abantu abaningi abasapoti ibandla efana lezalo ngendlela yokuthi bazimisele kunhlelo zebandla. Abantu laba bazimisele emuntwini njalo bakwazi ukuthi lo lamandla olesikhundla manje nguye olethuba lokuthi aphumelele kusiya phambili. Kunzima kakhulu ukuthi umuntu angaphuma ukubandla elibusayo ame ngaphandle kwalo abe seyakhela inye ibandla eliqinayo lisuke likhulelele liyane kade ekulo. Akwazi kwenzakala emhlabeni, kunzima kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngamabandla acatshangela ukuthi abusa ngamandla ngobudlwangudlwangu. Kungabe kuyisixwayiso esibi kakhulu nxa abantu bengakhuthaza uVice President Mnangagwa ukuthi azame ukwakha ibandla ngaphandle kwezanu. Sikhangelele njalo ukuthi ukhetho olulandelayo soluseduze kakhulu ukuthi athole ithuba lokwakha ibandla eliqinileyo lokwazi ukuthi abantu abazahamba laye abemsupporta ngobani, ngoba bakhona abanye abazahamba laye abangaphuma laye kodwa besebenzela izanu bethunyiwe ukuthi bayibhildiza khona ngale.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe sixoxelaye esebhilithani. Namhlanje kweziphathelane lemaphandleni sicubungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Sixoxa lo senator walesi sigaba umnumzana Herbert Sinampande yena othi kufanele uhulumende aphenduke kulesi sigaba ezobhalisa kutsha abantu ukuthi bethathe incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Bafike eBinga but it was done yayenzwa ngesiphangiphangi baphangisa kakhulu because babengahlali isikhathi eside ku-one point plus amathimu angikhona it was a team eyodwa from Chunga siyafike esinakoma so abantu kababhalisanga abantu kabadatanga isithupha abantu abaningi ngenxa yokuthi babetshela ukuthi babhadale izimali so babengale mali abantu abaningi but abaningi vele the as we are on the ground we are prepared ukuregister ukuvota.
Kodwa abantu baluzwisisa yini uhlelo lolu olutsha ule BVR bayakwazi ukuthi kumele bebhalisele ukuvota kutsha.
Angeke ngithi bayaluzwisisa kumbe abaluzwisisa but ngenxa yokuthi sipansi segrawundini siyatshela abantu siyaba-explainela abantu sibachathisele ukuthi kwenzwani kwini okufunakalayo okwakathesi kuthiwa kulama-afidavit abhaliswayo ama-proof of residence abhaliswayo but so ema-reserva kungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusapho.
Ngalibatshela khona ngalo iziphathamandla zikahulumente eBinga batshengisa yini ukuthi bengaphenduka lalolu hlelo kumbe khona lizalukhweza kuhulumente.
Siyake sikhulume ngakho eParliament siyake sibatshele nxa kule question and answers siyake sibuze ukuthi kuyini okuza kwenzakala kona bayasithembisa ukuthi bazabuyela esingakwaziyo iqiniso yini bazabuyela ebantwini kumbe hhayi ngalikukumbila ukuthi bantu bayengi abo batabukezete esithupha bakatabukezete ama-birth certificate tuhambula fulumende ambukede babukedelwo bakabukezezike bantu isithupha ama-birth certificate tulikukumbila ukuthi bantu bonke abo balaminyaka isika kuma-18 years baziya kunembo bayinke kuyobhalisa tunoliwe kuma-stations akukathi ukwasikanya ukuthi bantu babhalisikwabeni ama-afidavit tunokwasikanya tula ama-stempi akukhomishina ukuthi i-commission of oath tulawo so tikumbira kuti musike kuma-stations okokubhalisikwa kurejistra muzorejista.
Lo ngumnumzana Herbert Sinampande usenator weBinga sixoxelaye ekhonale eBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Chafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Elzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, eBinga, North and South, Emathebeleland South, eMzingwane, Matopo North, leMzingwane, eNsiza, Insiza, North and South, eNkabazwe, eMidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembudzia, leGokwe Gumuyi, eGokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yebulawayo Upcoming Traders Association Vendors ithi iyakhulumisana lo council wakobulawayo kanye lohulumende ngokuthi abathengisa ezitaladini bengaxotshwa njengalokho okwenzakala kwabanye babo eHarare. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiqhubele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Dumisani Ncube.
So sihleza phansi thina njengoba wazi ukuthi uBulawayo is always clean, so thina sihleza hamba phambili sazama ukuthi sichebisa ama members ethu, sachebisa lapho ngoba for the past 2 weeks besi-concertize antinje sibanika ama leaflet i-council lati association lezetara izenzele ukuthi kungakakhulunywa kungakaqalisi ngoba thina kasifuni ukuthi sibe labantu kodwa sifuna ukuthi abantu sifundise abantu ukuthi babuyele ezindaweni zabo.
Ye nxa usithi bebuyele endaweni zabo utsho lenziyana abazinika ngumanisipala eziphandle kwedolobho abathi abazifuni baya kuvuma lokho.
Ayisho ukuthi zonke zingaphandle kwedorobho, ezinye ziphakathi kwedorobho kodwa kulezi ndawo like emall ungahamba kulobhengula mall bakhona abavele bethengisa khonapho, kodwa nje abantu ukuthi beseethathe i-advantage sebengena lezi ndawo lezingayisizo lapho kumele bathengisele khona.
Balilalela yini babuyela endaweni zabo?
Problem isilayo ukuthi bezilexotshe kuqale eHarare abasuke eHarare babuya koBulawayo. General abantu bakoBulawayo bayalalela ngoba babekwazi ukuthi bafuna ukuthi bagcine idorobho labo lilishe. Manje labantu abathi bexotshwe eHarare babone koBulawayo kungavotshwa bahle babuya, yibade sebesinika iproblem.
Lakhulumisana le council ngabo?
Yes, khulumisane labo yikho size savumelana ukuthi hayi singasebenzisa iapproach yokuthi sikhale sibophe abantu kodwa sikhale senisifundise nabantu. Singakhuluma ngabase-Highland Club CPs sizama ukulungisa ukuthi konkona kube le ndawo zokuthi konkona kube le rank lapha okuzabuya khona imchova like imchova yenkaya imchova yenyathi itholele khona kwenzela ukuthi kubhuste ibhizinisi yabo.
Kodwa yona ibhizinisi iqhubeka njani njengoba sizwa kuthiwa kuvele akula mali?
Hayi, ibhizinisi kayimanga kuhle ngendaba yekheshi le ukuthi nje abamembers ethu amaningi impahla bazithatha phandle, so ukuthi sithole i-foreign currency ukuthi yoda yikho kusithwalisa nzima, but zesinegoshetile amabhenki ukuthi sithole ama-swipe machines as an organization ukuthi konkona abamembers ethu la akwanisa ukuthi asebenzise i-plastic money labo merchant laba abanjenge-ecocashi. Kodwa sesingeje uminista wethu ukuthi lathi nxa kuyukuthi konkona kuloku allocation yemali njengoba lathi siwoda phandle, lathi njenge-organization sinikwe ama-members ethu anikwe i-allocation nxa kuyukuthi konkona bazasebenzisa i-plastic money leyo kuthiwa siyisebenzise.
Uminista elimingeje leyo nguphi nje?
Ye, singeje umama uThembiso Nyoni athi sile meeting lo former finance minister, but njengoba sokutshintshile izinto kusho ukuthi sokumele ukuthi konkona siyingeje lowo muthi ngoba kwesinye isikhathi ngathengisa nge-eco cash imali yangikhona ukuthi uzuyithole kunzima ukuthi i-restock
ngoba abathathi yini i-eco cash lapho kuwodwa khona
endaweni eziningi like ama-market kabafuni ukuthi bathathe i-eco cash kuma-members ethu. Kucabanga ukuthi konkona nxa kuza-enforcewa yonke indawo nabanye kuma-government department bayala ukuthi bathathe khonoko, so besingeje i-portfolio committee ye-budget ukuthi konkona baye bakukhangele khonoko nxa kuzasebenzisa i-plastic money bayisebenze ndawo zonke wenzela ukuthi i-member yami ikwanise ukuthi konkona ingathengisa nge-eco cash nxa isiyathenga kumbe kwe-DG ama-fruit ayo ikwanisa ukuthi yewoda, so yikho kugcina sokusenza ukuthi konkona abanye abantu bathathe i-advantage sebethengisa i-cash.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube, isiphathamandla seBulawayo Upcoming Vendors Association, sixoxela ekoBulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, nginguMike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa nomnumzana Gifty Ziva ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngabontanga abakumsebenzi wokuthengisa impahla ezitaladini abaphila eHarare abasebexotshiwe ezitaladini. Gift, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Sabona, unjani kudovanya
pika? Ah, thina siyaphila. Yini umbono wakho ngalokho okwenziwa nguhulumende wokubasusa ezitaladini?
Lokhu sayithengisela ukubana uhulumende nalapho ukuzisisa impilo ehlangane nabantu. Ungasikhangela-ke ngathi mina amathumi amane lanhlanu 95% yabantu abatsha abanamsebenzi, abaningi bakhona basenezitaladini. Ungananzelela kula mazwi akhulunywa-ke ngumphathi ntambo usayisebenzi mazisa ukuthi uhulumende uselungisa emsebenzi eyi-2.2 futhi khona laba abathengisa-ke ezitaladini lokhu kayitshengisa ukuphikisana lokungazuzizeli kukahulumende mayelana nendaba zemsebenzi njalo itshengisa futhi-ke ukuswelakala enhliziyo kumayelana lokuphila kwabantu ngoba uma abasha bengelala imisebenzi bengaphila kanjani ikakhulu labake abagraduata emayunivesithi abangela imisebenzi okuyi abathiwe imisebenzi yokuthengisa-ke ezitaradeni.
Hayi, ngiyakuzwa-ke bhoti, isenzo lesi siyathinta na amalungelo abontanga abathengisa ezitaladeni?
Uma sikhangela indaba yamalungelo abantu balawo amalungelo kuleli uma sikhangela ikhonstitusi ikakhulu number one ekithi freedom ye-movement njalo futhi nanzeleli ukubana-ke nxa i-preamble yekhonstitusi isithi wonke umuntu engumzimbabwe lula amalungelo ukuba ngaphi langaphi njalo uvunyelwe ukuthengisa lokuthenga endaweni ayifunayo nale esithi yena i-freedom of choice. Uma ukhangela-ke mayelana futhi lesimo eselizweni ikakhulu-ke okuthi okwenziwa amapholisi ukuthi abantu ungabe uhulumende ibona kuyinkinga ukukhangela indaba yokuhamba ezimota landani kepha uma ukhangela-ke indaba yokuthi abantu lalokho sekubiza kulaba abathengisa ezitradeni sekuyiyo le abadidro violating of human rights ukunyathezela abantu amalungelo abo ikakhulu uma sekufakela izindaba ezinjengephetha lokuhlukunyezwa kwabantu abathengisa ezitradeni.
Ubona ngani kulo mehluko na phakathi kwalokho okwenziwa nguhulumende manje kokususa abontanga ezitaladeni njalo lokho okwayenziwa ngomnyaka ka-2005 i-Operation Mramba Tshina?
Ye, lokhu sekuyirepeat-a kahle kahle-ke i-Operation Mramba Tshina siphendukile kathesi-ke betagete amazwena ngenxa yokubana sikhangela-ke ukubana kusesikhathini sokuthi sisiya kudebe ku-national election. So lokhu kuyatshengisa ukubana-ke uhulumende sethagidile abantu sevuselele uMramba Tshina ngale ndlela yokuqeshanisana la mavenda edolobheni.
Lokhu kungaba kuyinto engathinta inotho yelizwe na?
Uhulumende kufanele ukuthi ekhangele ukuthi informal sector ingakhontributha njani ngumkhono umelizwe ayikhona ukubana kuqeshaniswe nabo ngoba uma sikhangela i-economy yezimbabwe yonke i-informal akusela abantu asebenza imisebenzi. Uhulumende kuphela imizamo eyokuthi abantu abathengisayo bengakhontributha njani ekuthuthukiseni ilizwe ayikhona ukuthi bana beze ngathi-ke sebe ngama-enemy abantu bentereso ezimbabwe.
Hayi, ngiyabonga Gift, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Gift Siziba ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesidliwe nguMangoyi, olevalelisayo nguMike Hove, masidibane ngeviki ezayo, lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Lesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kangelo koko bethu babethethela amazwi
ngigcina
amasiko
wenamhla sixoxa ngesiko sibilekangazani alikaguquki eZimbabwe, isiko lokupheka. Kambe amadoda apheka kumbe kawapheki na ezindlini lapha eZimbabwe? Futhi sike sizwe-ke ubaba esixoxa laye lamhlanje umnumzana Thabani Khumalo ukhona ngale-ke kobulawayo. Baba Khumalo, kunjani?
Ngikhona kwabathiweni njani?
Sipilile kakhulu Khumalo, singazi abantwana.
Hayi, bayaphila nkosi.
Ye, akutsho-ke sibili siyakwazi ngomdabu obaba ukupheka ezindlini lapha babevele bengaphekela kudala. Babepheka nje nxa ukuthi kumbe kulomtshado omkhulu kumbe kulembizi ezinye ezifuna ukuthilwa ngamandla. Kodwa-ke ezindlini phakathi uhamba njani kulezi nsuku Khumalo?
Abantu abaningi abasasebenzi, sekungani amakhosikazi eyiwaba mbambayo ayachapha aya ko-South Africa bobhojana beZambia besiyadinga ukuthi bazithengise. Yibo-ke abahamba bethele izinto lezi ezithengiswa emgwaqweni nezizakala kunalowo mali. Bese kusenza ukuthi-ke obaba basale bekhangele izingane ngaleyo ndlela-ke sekufanele ukuthi obaba labo baphenge. Yikho sokusenza ukuthi umkhuba ukusideleza lawo uze lapha kweli lizwe ngenxa kakhulu yesimo somnotho. Kanti-ke ngemvana bekubhekwe lokhu ukuthi amadoda abhekane nokwelusa noma lokukhangela izifuyo zokulandela abafana enkomeni. Kanti-ke kuye kwagukuka futhi ngidana kwalandela ukuthi obaba batholakala njengabantu ababasemsebenzini emafemu ehlezi emadolobheni, omama iofisi labo elikhulu beliyilona leli elekhishini noma ukuhlala ekhaya ekhaya liziphala lamabele.
Yebo.
Kodwa-ke sokuke kwaguquka njengoba nje.
Yebo, masibona-ke
khuluma njengoba nje.
Yebo, masibona-ke khuluma nosikhangele sibili nxa ukuthi omama behambile ye obaba bapheka kodwa omama bangaphenduka ngkhaya kambe obaba bapheka futhi.
Hhayi, bathi banazo ngoba ukupheka kwabomama kuphezulu kulabo kulo kwabobaba ngoba obaba ngabantu ongukhwathisa-ke kungasafuneka sebeni fake itswayi bafake sokunuka abantwana. Kodwa-ke omama bapheka baze bavuvuzele nezinye izinto ezithile okungamaphawudanyana ngesingisi okufakwa ekutheni obaba abaningi abakuvukekisi lokho.
Kodwa sithi-ke umama akuthole upheka ungathi
hhayi abayisebe kwamukela kodwa-ke kakhulu omama basikhangela phecelezi njengama-suspect abantu abangamashapa noma abangapheki ukudla okuqondileyo njengoba ngijhile ukuthi lokhu phecelezi boiling amadoda amaningi asebenza khona ukubhoyila abapheki ukuthi kube sezingeni labomama kumbe okufunwa ngomama kodwa abanye bayakuvumela nanxanje kubonakala ukuthi abantu abesilisa noma abesifazane abangakuvumi ukuthi obaba baphele ngendlela okukhangelele ngayo lanxathi ababona emahoteleni njengoba uke wakuthinti ukuthi le ndiza ezinkulu bafuna ukuthilathila kodwa bathilathila nje benikwa i-instruction ngabomama.
Ye, kodwa-ke asithi umama okuzalayo akuthole wena uthilathila lapha kambe ngathini angeke athi uthi udlisiwe yini.
Lokho kuvele kuba segcekeni mama angeke akuvume ngoba umdaka omdala lona bayakwazi ukuthi ezokuphika vele ziqaphele abomama sokungabe udlisiwe sekungabe ukuthi usuyisihwaba sokungabe laye ukuthi vele usule mikhuba yezizizwe engenani labantu besintini kumbe lapho ezibaba.
Siyakuza kakhulu khumalo kodwa isikhathi sesiphelile valelisa uzulu baba.
Hayi mashabe zulu ngiyalivalelisa bantu bakamzizikazi siyabonga.
Ye, lami ngithathe ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba uThabani Khumalo ingcweti kwezamasiko esintu ebengikhuluma laye ekhona ngale-ke koBulawayo. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalele semoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKip Stube lilale.
Siyabonga Kips ngesizo esiphathelane lokholo silontungameli Nkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje mbiye lo mbhalo okukhuthaza abalaleli bethu ukuba ngesikhathi esiningi siphila phakathi komhlaba lapho kulabantu abangasitsheliyo khona ukuthi bayasithanda kumbe isikhathi esiningi abangaboniyo ngoba isikhathi esiningi ngiyananzelela ukuthi sesiphila phakathi komhlaba ukuthi lo ungaze uncede umuntu kanjani usala ngesikhathi esiningi sokungani kaumncedanga. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi nxa abantu umhlaba wonke umbungalandaba lawe kumele sikhumbule ukuthi kulo nkulunkulu osithandayo. Leli bale lithi uthando abantu abaningi sebekwazi ukuthi lisetshenziswa ngendlela ezenza ukuthi likhanye selilulaziwe. Siyakwazi ukuthi umuntu yathi entombini yakhe niyakuthanda kodwa kusasa avuke nxa esezithwele sesala. Kanti lukhona uthando oluvelela kunkulunkulu oluqakathekileyo. ULuke chapter ka-3 iverse ka-22 ithi yona ngesikhathi lapho uJesu ebhabhathizwa sibona unkulunkulu esithi yena le yindodana yami engiyithandayo kuye ngiyayijabulela. Ikanti kulo mjohn chapter 3 verse 16 ethi yona unkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanika indodana yakhe. Ibala liyane lithi uthando ngesigriki lithi lona ayi agape kutsho ukuthi luthando olungalamkhawulo olungamelela ukuthi omunye umuntu ayenze olunye ulutho kuwe luthando olungadingi ukuthi lona lubhadale. Uthando lwehlukene kuba khona uthando lokuthi laba abantu ngabangane kumbe uthando lokuthi laba njengabantu abathatheneyo kuphela kodwa sibona uthando lukaNkulunkulu uNkulunkulu olathi lona ufuna ukuluthela emhlizweni zethu luluthando loluyana olungalamkhawulo njalo olungadingi ukuthi lubisele kithi into yokuqala uNkulunkulu ayikhuluma loJesu yikuba uyindodana yami ethandekayo kakhulu engiyithokozelayo ngazange aqalisa athi kuye uyindodana yami ezayenza izimangaliso kumbe uyindodana yami evela ezulwini ngakho uthando luqakathekile umhlaba nxa kulolutho umhlaba oludingayo luthando uJohn owokuqala ngasibala ngale ncwadini zikaJohn nxa ebhala uthi yena into ezasehlukanisa ukuthi sazi ukuthi umuntu lo ngumzalwane kumbe asomzalwane kumbe leli libandla likaNkulunkulu kumbe asobandla likaNkulunkulu luthando ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza kulaba abalaleleyo ukuthi namhlanje engxenye ungabe udinge uthando kwezinye indawo because bona abantu behambe endaweni ezehlukeneyo bedinga ukuthandwa kumbe ukubonwa ngabantu bengifuna ukuthi ukhona umuntu ongakuthanda namhlanje ntambama njalo ongakunanzelela akubone umuntu lo uNkulunkulu uyakudinga ufuna ukuthi uthando lwakhe luthile phakathi kwenhliziyo yakho luphuphume ukhumbule indatshana yendodana yolahleko ngakho uNkulunkulu nayo njalo
kuyiphethe mfundisi
siyathandaza abalaleli abavula inhliziyo zabo ukuthi bamukele uthando lukajesu namhlanje yathandaza igama likajesu ukuba akujesu engawugcwalisa ngothando lwakhe akhulule imithwalo yonke uthole impilo entsha uyujesu impilo ephuphumayo ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu labalaleli bami beqhubeka iviki belothando lukajesu amen
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda olivalelisayo ongontungameli Nkomo
uyalandela umculo wensingizi othi zahamba intombi
Ya hamba intombi yami
ya hamba Nasana nituvela Ya hamba Nasana nituvela
Ikalela
Kalela wantwaba
Ayo salaluba Ikalela mina
Kalelindaleza
Ziyoti
mama uba
Ya hamba Ikalela bo
Kalela wantoma
Ayo salaluba Ikalelingane
Lo umculo wensingizi sithi yahamba intombi singakhohlwa ngabe sifazana abasemaphandleni lamuhla ngelanga le International Day of the Rural Woman ukuthi ngelanga lokunanza amalungelo enu singakehlukani ngesikhangele ebezihamba phambili iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xakuxaku kungxabangxoza eqhubeka kubandla leZANU-PF sicubungele ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani ebhinga lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 2024650318 abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngise Washington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.